Umkhuhlane wofuba lwe-TB ubikwa usuhlasela abantu abaningi kakhulu koBulawayo kanye lezabelweni zeMathebeleland ngenxa yokuthi iningi labantu kulezi zabelo lisebenzela kwele-South Africa lapho umkhuhlane lo obhahe khona. Obona ngezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Ngomnyaka besithola abantu abanga ikhulu kumbe amachumi ayisificaminwembili 80, kodwa sikwazi futhi ukuthi lo mkhuhlane welatshwa owenyanga ezingamachumi amabili lambili iminyaka emibili egcweleyo. Kusiya phambili sekule maphilisi amatsha okuthiwa yi-short course abelatshwa khona okwenyanga eziyisificaminwemunye kusiya kweziyichumi lambili 9 to 12 months course entsha yamaphilisi lawo eyokwelapha lo mkhuhlane we-drug resistant TB.
USibanda wengeze ethi umkhuhlane lo ususala ukwelapheka ngamaphilisi ajwayelekileyo.
Sokulalo umkhuhlane ongathi uyala ukwelapheka ngamaphilisi la ajwayelekileyo esithi i-drug resistant TB or DRTB. I-drug resistant TB leyi siqale koBulawayo ukuyelapha ngo-2010. Abantu laba sesibelaphe baba baningi basila. Abanye yebo bafa, abanye bathola lokhu ngesilungu esithi ngama-side effects kumbe unintended drug effects. Basala esingathi belobulima obuthile kodwa basila bakhona.
USibanda uthe uhlupho olukhona yikuthi iningi labantu ababuya bevela kwele South Africa abaphuthi uhlelo lokunatha amaphilisi okumele awanathe aze ayethela ngesikhathi esibekiweyo laloba umuntu esesizwa ngcono, ngoba umuntu engayekela ukwenza njalo ugcina esesiba le-TB engavumi imithi.
Esikuqongqoselayo kulo mkhuhlane yikuthi akusiyo TB etshiyene kakhulu, kodwa ubangelwa ikakhulu yikuthi wena nxa uthe wathola umkhuhlane we-TB okwansuku zonke ojwayelekileyo le wanatha amaphilisi ungalandeli iziqondiso, ulakho ukuthi igciwane ligcine seligwanyile lingasavumelani lalawo maphilisi okumele siye kwalandelayo esithi i-second line drug resistant tuberculosis. Uhlupho esilalo yikuthi abafowethu abasebenza kwamanye amazwe babuya lalo umkhuhlane ngokuningi. Bathi bangeza lalo umkhuhlane eZimbabwe sibe laphe nxa sebengcono, njengoba ngisile ukuthi welatshwa iminyaka emibili kuthi sekusele mhlawumbe inyanga ezisithu umuntu esezizwa eseqinile, sekusele nje ukuthi abevuke ezonatha amaphilisi abesebuyela ekulu.
Ukwelatshwa komkhuhlane lo kwele South Africa lalapha ekhaya kwehlukile. USibanda uthi lapha abanikezi umuntu amaphilisi wonke kanye, bafuna abuye azothatha amaphilisi okwesikhathi esithile bemkhangele aze asile.
Njalo uhlelo lokwelatshwa komkhuhlane wofuba elizweni laseZanzi Afrika, iSouth Africa, kalufani lwethu lapha eZimbabwe, ngoba lapha eZimbabwe amaphilisi lawo kasithandi ukuthi umuntu avele aphiwe wonke kanye mhla efika esintsha ethi lo mkhuhlane. Siyasithanda ukuthi abuye azonathela ngakithi simkhangele esithi i-direct observed treatment. Siyayitshintshatshintsha ngesimo somuntu abe kuso, kungaba umsebenzi kungaba isikhathi. Sosethi ukuthi umuntu eze kithi nsuku zonke azonathela ikliniki langamaphilisi aze asile. Nxa engakaqini siyavumela ukuthi simfake esibhedlela, simngenze esibhedlela esomgovu nxa koBulawayo. Ngakho
ugcizelele wathi okwenyanga eziyisificaminwembili umuntu uyabe evukela eklinika ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke.
Nxa sekuyi-drug resistant tuberculosis kusho ukuthi iminyaka emibili umuntu uyabe evukela eklinika okwenyanga eziyisificaminwembili 8 months kumbe sithi eziyisikhombisa 7 months uyabe uhlatshwa amajekiseni nsuku zonke. Yikho-ke kuzima ukuthi sithole laba abantu babe baningi. Lanxa nje ngingathi i-50 leyo or 56-57 esiyithole ngomnyaka odlileyo ingabonakala engathi inamba ephansi, kodwa sikhumbule ukuthi siyengezelela kulabana abanyakenya kulwana umnyaka odlileyo, labantu umnyaka oqalayo labo bayangezelela kuyamelana nabo. Kusitsho ukuthi laba abantu baningi, bonke laba abantu bavukele uyanatha kumbe uyahlatshwa ngamajekiseni.
Umnumzana Abel Ncube ogcine umfowabo ole-TB uthi akulula ukugcina umuntu olomkhuhlane lo.
kuhulula ukugcina umuntu le DRT ngoba singakhangela isikhathi esiningi umuntu ofanele evuke nsuku zonke esiye esibhedlela thina njengoba kunje amalanga wonke fanele sivuke siyamhlabisa ngoba singayekela ukwenza njalo umuntu uyaphela impilo. Ngakho-ke kufanele abantu beqakathekise ukuthi bezetshona besesibhedlela ngenxa yokuthi umuntu uyafa.
Abasebenza lezigulane emaklinika kanye lezibhedlela abagoqela abongi bayahlola umkhuhlane we-TB kabili ngomnyaka ngoba bephakathi kwengozi yokuthathela umkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.